lapha kulanto emangalisayo, yikho ebesivele sikukhangele ukubana kuzenzakala ngenxa yokuthi abakufunayo laba abe-Europe ukuthi khona abantu abeZimbabwe abanikwa amandla kwezomnotho, lokho kubiselwe emuva abantu abasemasimini kathesi bakhitshwe kubuye amakhiwa. Nxa lokho kungayenzakalanga bazebe lokho besithi umongameli welizwe abasoze bamkhiphe kuzijeziso zabo ezama-sanction. Kodwa into-ke eyangisayo ukubana balwisana lo muntu omsuka, balwisana lo muntu ongenacala labo ongabonelanga lutho, kodwa bazwanana lezigilamkuba isikhathi esiningi.
Ye, nxa bekhuluma lapha baba Ngwenya bathi ababoni ukuthi sokule nguquko kwele Zimbabwe, ngakho kumele izijeziso lezi zibe khona.
Ye, njengoba ngicasise ukubana inguquko abaye beyikhangelele bona yokuthi bakhangelela ubana umongameli ongabe ekhokhele lizwe leZimbabwe anxusa amakhiwa kumbe abamhlophe ukubana ngabavuye bezothatha umnotho, kungaba semaplazini bathatha amasimo, kungaba kumankampani nokunye okuthize okunjalo. Ngalokho kungayenzakalanga lakanye kibo akutsho lutho kibo. Yikho-ke sikubona ukubana bazabe belokho bekhuluma into enjengaleyo, njalo sibona ukuthi okunye abaye bekukhangelele yibona ukuthi kuyayangisa ukubana sibona besiza lapha besithi bafuna ukuthi kube lobudlelwano, bafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lokukhulumelana, libe lobudlelwano kwezamabhizimusi, kodwa bona ngokwabo into abalisana nomongameli welizwe lemoto yakhe asiyiboni, into eyangisayo.